ngiqalisa bengithisikala ukuthiwa yithi orderly conduct. Sifika emthethwandaba ngoba sokutshintshwa basebesethethwa elinye icala elokuthi kuthiwa bahlangana bagada ukuthi benze into violent. Yikho okugcine sokusiba licala abelethesweyo basebengena ecourt esi-aplayele khona i-bail. Sosethe eku-aplayeleni i-bail umthuthisi baphikisana lakho lokhu ukuthi baphiwe i-bail. So umantu wasesithi yena uzayenza isinqumo sakhe kusasa ukuthi atsho ukuthi iyabapha i-bail mhlawumbe kababi. Kulabo eHarare hayi akula abakhululiweyo okwanamhlanje ngoba kusazamele babuye futhi emthethwandaba kusasa. I-total number yangkhona bayisikhombisa.
Kwamanye amadolobho-ke?
Kwamanye amadolobho ngizwa ukuthi emtare bango-20 bafiki bangenele ekhoti baphiwa i-bail. And then eGweru bebengu-7 labo babakhululiwe futhi. Kobulawayo lakanye bebengu-3 bakhululwa lapho futhi.
Balivuma yini icala abalethesayo?
Hayi, icala abalivumi ngoba bathi bona akulacala abalenzileyo ngoba ilungelo yilungelo elirecognizwa yi-constitution elokudemonstrate. So bathi bona hayi icala akulacala abalenzileyo sibili yinto esifuna sizavulwa ngayo sibili hayi khona mpitala. Bebengaqalisa ukutshengisela besaqoqa ukuthi batshengisele. So and futhi le ndlela ababotshwe ngayo kayikho emthethweni ngoba bachayiwe laba kuthiwa yi-riot police ngama-riot police officers. Umthetho weZimbabwe kawuvumi ukuthi amapolisa ngaye bopho umuntu amthaye. Njalo futhi amapolisa kabazange babatshele ngesikhathi bebabopha kazange babatshele ukuthi babophelani ukuthi icala ababethesa lona yilithi. Baze bazezwa sokulisa kusestashini ngemva kwesikhathi eside bengena betshele ukuthi babothelweni. So khona kuyala vele kakukho emthethweni.
Konke kuhambe kuhle yini emapoliseni ukuthi bathathwe bebiselwe njalo esitokisini?
Okay, ayisikho ukuthi bebekhululiwe. Amapolisa amaphepha abo bebengawalungisanga kuhle. So babakhambisile emthethwandaba kwabathuthisi bekhoti. Abathuthisi bemthethwandaba basebesithi bona amaphepha akade elungiswe ngamapolisa abengaqondanga bekumele kubuyele esiteshini ayelungiswa kutsha. Yikho-ke okwenze ukuthi sebeqalele sebehanjisiwe ekhoti babiselwa futhi esiteshini ukuthi kuyelungiswa kuhle amaphepha.